Ngibona umzamo lo owama Democrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu, ukubandezela abantu entanyeni, bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Ma sikhuluma nge criminal justice system, ipolice or amapholisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela i-slavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapholisa are on the forefront. Ngoba ma usubotshiwe or usungena etilongweni usufakwe ngamapholisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on non-guilty charge ma ungela umchuchisi ama-lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapholisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha e-America. So ukuqhubeka abakwenzayo e-Congress, uNumzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonokho, it's going to be easier to reform a criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili. Ngibona mina amapholisa lawo sezama ngazonke indlela to change i-training methods zabo and just to treat us abantu abamnyama with better behaviors. Kungabe lokhe sibulawa on silly reasons or just ukuthi bayasesaba thina lathi singabantu.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le ku-Congress ngoba ungakhangela ama-Democrats adonsa esiyale kuthi ama-Republicans lawo adonsa esiyale.
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okathesi sile hope ukuthi konke lokho baza kuyenza and amapholisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.